Ayisithole sokuphela ngivike ezimpilo ezidlulele besemashingo sawozi abatsha khona ngalekaba bebekhala nodaba lonalolo lokuthi khona khona abalazi izimali zokuthi begade behambe lapho kurejista khona ukuvota so bebekhuthaza izeki registrar's office ukuthi nale bayaqalisa uhlelo na lokuthi behambele bevakashele abantu ezikolweni lasema-business centers ukuthi bebe bebarejista.
Sirike lazitshela iziphathamandla ezikhangela lolu hlelo ngodaba lolu.
Sizama ukukhuluma labo kodwa sibe singakatholi impendulo. Okwamanje sizama ukuthi sibone ukuthi i-advocacy yethu singayenza sikhangelele abantu bezeki laboregistrar general ukuthi beqalise nje ukuthi beregistra abantu emaphangeni kakhulu emaphandleni lasemadorobheni sibona ngani vele layo indaba naleyo ukuthi abantu bayebengezazi izimali sezithi bona njengoba bebabake bakhuluma ngojanuwari babana besithi babazaqalisa mhla ka-3 January kodwa thina ukuthi mangalisayo ukuthi la manzi abakaqalisi besele ukuthi injongo i-reason eyenza ukuthi bengaqalisi uhlelo nalolo ngolwane ngoba sibona ukuthi abantu abaningi abarejistra ngokuvota nasesikhangele nalo khetho
balazo na izithupha lakho konke okufunekayo.
Nasibezithi uma abantu bereziki laboregistrar's office behambe emaphandleni sebesiyarejista abantu kuvota kumbe behambe futhi besiyathathisa abantu izithupha zakhoukuthi bakhona abanye abangelazo izithupha. Into esihlala sikhuluma sithi ukuthi abantu bebe-rejista ukuthi izeki layo kwanisa ukuhambela abantu sokubuhlungu kakhulu ukuthi uyabona ukuthi vele abantu abakuqakathekisi ukuthi abantu berejista ukuvota kodwa abantu baqakathekisa ukuthi kube lama-elections abantu bengakarejista ukuvota nasikwazi ukuthi vele kuyenzelani khona lokho dakwesibona abantu abane ikakhulu abatha abarejistanga ukuvota.
Lithe lina endaweni ezinjengecholocho kule ndawo ezimbili kuphela zokuvotela nxa liqathanisa lezinye izigaba zelizwe kufanele zibe ngaki esigabeni esisodwa?
Sikhangele iZimbabwe ngendlela yami ngakhona nje sibe sithi engxe uma kube kuyenza ukuthi at least i-district yona ngwaye ingaba le ndawo umbeni zingaba litshumi jakozeyakhangela ukuthi especially ikakhulu emaphandleni uyakhangela ukuthi i-district yabe yinkulu futhi umango wankhona yabe kumele abantu behambe besiyarejista yabo sekungumango omkhulu even uma kukuthi kumele begade uyabona ukuthi umuntu egade erejista ukuvota kwesi sikhathi ufuna $10 ukuhamba lokuphendula obese ukhangela umnotho wezimbabwe umnotho wezimbabwe vele kavumele ukuthi umuntu ethole imali eziyani.